Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela eMansumpeni.
Ikukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisayo ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abokuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazophezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela eMansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazwe awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisayo ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni lemafonini lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphela ngaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela eyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo ukhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijene elizweni. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo uthensi ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMadibeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethele iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notifya amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo sizawina amanye ama city anganathi athe xaxa.
Sesike sezwa abanye bekhala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa. Lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi, ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo sizawina amanye ama city anganathi athe xaxa.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBilitane. Sehlulekile ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakule South Africa uwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo sisogulayo. Yebo kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha siexpecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqhakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka amakhwapha. Hayi buhlungu leyo enhlamba siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu abavenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka hlunga kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo, kungabe ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare ngabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrant, ngoba phela masikunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela angake usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angithi sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na sikufuneka nje nathi sizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi ezenzakalayo ezenziwa izizwalwane zakini. Wabalisa wathi eyuveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified labo abantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginako ubufakazi bokuthi labo bantu babe ngabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzo senza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akula sidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa nguNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende useqatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngikama ngutapiwa moyo ngiseplan to manage umsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwana. Siyazama ngendlela zonke la emkhokheli wethu umzana nezenzanisa akamkhohlwa. Ngiyazi akhona ama hypocrite abangazama ukumfida information erongo ethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njalo njani. I can see many comments koko social media, like I can see many comments, many with a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage you is that engalose hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scatters said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. Ababalisa, ikuqala ngayo umnumzana uNsonjamisa, kulandela otendayo ibithi layo isikhala, ngitsho labanye. Kuba bangaluzi hope, njalo futhi bangaxabani bona bodwa. Just because isikhathi seduze, khangelele kibo, thembe bona. Let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide.
We are not separate. Then is the rap what you can do is an ezinhlanganiso zamayama even amayama osadi kwathi bayithulela izani ibopha abantu yenzani izenzela intando. But why bethula nje bathula nje? I know man, why bethula kumoshakala bathulela akula muntu olokuza umkhuza phela abantu labo sebefuna nokukhuzwa laba amaqegula the yase emotha akona izani simotha kakhulu ke manje ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi ukukhuza ukuthi akayi kodwa lenzani into lenzani. No man, ayo utopaza abantu. Wenze lokhu yaboshwa, alelizeno mina wayiphatha abantu kanje yazi ucina sifuna sikho right man uthi umuntu oma opposition ne balandelela ama opposition iwayelithi bona bazenzela bona wonke abakufunayo kodwa ama opposition kumele babophe bahlume no man no man hayi ngapha emadebelele into migezi mezivotele emarapini makansila uma mayara hlukane nokuvotela laba labahlume angeke kube noshintsho uma kuloke ivotela amashonala angeke ushintshe lutho
sanibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngibingelele kakhulu ama-supporters e-CCC siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uChamisa angeke alibusiliswe abantu bejoyine i-MRP lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe uzoliquma ngani ngabaphi abantu ngoba bona phela into kumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe siredlwa ngabantu abase-South Africa besitshele ngokuquma ilizwe bona bazaze bezifele bengazange beliqume ubuhle uChamisa ulayo i-chance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngokuhleze wina yikho libona leziki yenza okokungezelela ama-constituency ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friend fair election uChamisa uyalithatha ilizwe bona kapala chance ivini yokuquma ilizwe ngoba kathe sikunje bakhuluma kube nge-CCC ayengakazi kuse ngoba balomhawu ukuthi namandebele angikhona vele kasikulalela abakutsho ngoba sidlali phela thina thona sirojwa ngabantu abahleze egoli abasuthayo bebe besitela ngokuquma ilizwe nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance uChamisa uthandwa ngabantu umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhethu bebezabona ukuthi uChamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu emathabeleni udlula umqondisi okwedlula kathesi ukhethe esilulandayo lolo i-MRP vele as long as sisikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council kaChamisa whether bayafuna kumbe kabafuni lokho kumele behlale bekwazi
studio 7 kanjani okhuluma ngodawu 263 lapha egoli okunye engizocela uPaula ngakho ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi ngizele ngizobantu bekhala ngokuthi waye abantu be-CCC bengaviseli uma betshaya inkinga okwenze bengaviseli kebengazezanu zile backup i-backup yakhona ngamapholisa labo polinyati bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza as i-backup yabantu bezanu abatshaya abantu that's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematyopo nabatshaya abantu edinga ngaphi ngaphi zonke izindawo zokwensiza akubotshwa even lo yedwa umuntu kodwa batshaya kwaphelela lapho so inkinga ekhona manje le nto leyo isazoqhubeka ngoba abantu be-CCC bengazama ukuthi bayabisele i-backup bona abantu bezanu amapolisa lalawa sengawezanu avuka ngolaka sabophona bavalele bonke that's why ubona manje abantu bavalele ngoku umuntu ezalo sombona esejele manje akula vini uyiwani so inkinga esesilawa manje ukuthi sesi umbuso su iZanu PF i-CIJK amapolisa asengawayo asasebenzela abantu so abantu benzi bavumelele ukuboni lokho bahamba bevota ngobunyeni bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga isigebenga lezi sezibusa manje yabo
Studio 7, Studio 7. Yeah, hayi, uyazi ukuthi kusince card umuntu kulabantu abasebazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Engathi ngani abantu sebekhonza bona, ikakhulu umnankaga lapho. Umnankaga uthi zaqhumiza insuku zabantu be-MRP. Awuso unkulunkulu wena umnankaga, awuso unkulunkulu ngitshela kancane. Unkulunkulu nguye oquma insuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakhiphe nge-ground, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma insuku zabantu be-MRP ungubani. Wena ubani ulegunya liphi lokuthi ungaqoma insuku zabantu usukungafa wena ungafa wena wena mnankaga abantu be-MRP besale besale bethatha ilizwe labo bese wena usufile ulokuzitshela ukuthi usaqoma insuku zabo hayi bawacela usihloniphe bani bakuukuthi wena ulenjongo lakubantu bemadebelelekwiri khuluma kathesi usaphila khuluma kathesi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu bemadebeleleni wena mnankaga wena ngoba since 1980 abantu bamakhithi madebeleni uyabazonda balamsebenzi ngenxa yakho ufuqele umgaba nezimbi nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena mnankaga wena kanti ufunani ebantwini bakithi mnankaga into ongasitshela yona nje iyi-1 nje ukuthi yini abantu abakubonelayo yena abantu bakithi hayi fakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale lawo phansi ukuthi madoda sebefuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeli futhi
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, kulabantu abalichumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolwa ungumhlobo wesiChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalichumi kwalimala abanye njalo abalichumi. Umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo siqoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ye kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlimo ulapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivuse lokuthi enze ulutho. Ukusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika ingane le ulesikweletho lomuntu ingane kalizwanani impopo mnengi endilalabo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephumbuka yadubula. Khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele unalo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi hayekhanda kulezinto eziyabe sezingaserayi. Khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapha. Ubona kuleqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo okugcwele lempopo yakhona ende abantu baningi kodwa amanye ama states ikakhulu ama red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama gun laws njengathi thina lapha eIndiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lobufihlile lokuzithwalele hatshi akuselamthetho okwalisayo khonoko. And sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khonapha e-Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda la obethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseIndiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.